soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuxoxa imihlangano yokuthi abantu beqoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esiqala singathi abantu becala ukuthi abagala umuntu oba lohlelo khathesi ngoba ezefuna ukuvotelwa. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele osuke ngaphi esiya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ikuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama-constituency ama-mobile observer ethu ayiwo azabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama-polling station based observers.
Ivandla lesi-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kwaBulawayo.
Nalukubana uvele uqinise ukubana uhambe wayavota ngelanga likakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobe ku-polling station kuyevota. Ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze.
Abebandla lesi-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zeZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho zisenza ngani iklinika le yakhwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo eyeMeet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuxoxeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi nhlanganiso zesite. Sibuye sisebenze leyabakhook trust, sasebenza futhi le-BVDA, iBulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hhashi abantu labantu esababonayo sifuna ngathi kwaba ngukhasi ongcono ngulwa, ongaba ngu-member of parliament ongcono ngulwa, well, ngase ngaba ngumapresidential ngulwa ngenxa yokuthi lawo bekhulunyelwa yilaba abantu akade bekhona. Isikhathi ezihlukeneyo ukuthi umuntu athi sekhizwa kuthiwa hayi lungu vela simazi thina sikaye simbone lokuthi vele wavela ngaphi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu ababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi. So abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingeke futhi abesingabagqugquzela ukukhetha abani kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lowo osomkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona uyamkhetha. Well, okunye ebesesikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokuthiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokuthiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonokho. So ke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi imeseji leyo lapha koBulawayo sibona ngathi ayi ngabe ingenile ebantwini ngoba iqinisweni kathesi njengoBulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangudlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mbe bechana. Xa ngabe ukukhona engxenye yabo singakuzwanga sikabe nje kungabantu engxenye yabavila abathathu baye bangento zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sifuna ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula lamalungiselelo sifuna ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izeks yabona lapho ngelendawo zokuvotela ungelazi ikolo sibona amathenti asefakiwe khona kuyasithengisa ukuthi kushuthi hatshi into ziyahamba sibona amathenti sibone lamapholisa asekhona elini namathenti sibone futhi labantu bonayo bezekho ngabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kula bantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kwane uzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni ampolling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwanye sazi kuthi ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana uwenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithina asihambe mhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyevota futhi sifike ngesikhathi sixakhohlwe isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kusiyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 wantambama hamba kusalesikhathi kwenzeka ukuthi ungafika lapha engxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wenele sokuhamba uye khonaphana so ke isikhathi siqakathekile uya abantu sonke sivukele khona njalo sibele ngxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfunayo ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela aba abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esiqathi sathi sabantu becaca ukuthi abakhala ngumuntu obalohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotela abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi siya ngaphi ehamba le community esebenza le community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudivelopa isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga ukuthakathi esingenxa yokuthi sefuna zokulocate sefaka lokhu lalokhu abantu bese hatshi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa ezevotele futhi anyamalale aze ayebonakala futhi engxesokusebenzayo sokusonda kuma-elections
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN koBulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolu khetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile.
Sinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona ngama final stages before i-election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions atshiyetshiyeneyo okwakhathesi sesihlangane le Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zizo-observer ama-election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo le misakazo etshiyatshiyeneyo ukuze batsho ukuthi bebazi ukuthi isigaba singaphi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama-polling stations i-material yokuvotisa ingabe isifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi-interfere lutho hatshi ikubona nje i-activity engabe ikhona isenzakala konke khonokho ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphi sokuthi abantu sebe-redini ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo lokuthi kambe ama-voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe be-check amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le-University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo ke lwama-themes besingathi lulezi gaba eziyisikhombisa 7 themes abantu ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lolo gwalo mbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isikhulumeli senhlanganiso yeZesn kobulawayo. Kulunye njalo udaba ibandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo enkudleni ye White City Stadium. Ngesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakobulawayo le mathebeleni kejikelele ukubana ukungena kwe-CCC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above i-poverty data line which is 500 US kusiya phezulu efanele ephiwa amapolisa, amasosha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhuluma ngokubana international fanele join inhlanganiso njengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isikweletu selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile isikweletu zabo, and of course i-domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake imithi ezibhedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ikonti besetshenziswe ama-political party. Konke lokhu ke kuyizihlelo ezingaphansi kwama-policies e-CCC. Kodwa into eqakathekileyo ukubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe elizangiphe sikwanise ukufaka uhulumende ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralineni njengalokhu okwenzakale kobulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuzayo?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumaralethi singakayenzi ihlelo lesasile kamethe umkwazi ukutaza wonke umuntu ube ethaba registered voter, because ithole ithuba lokubana abantu bonke abavota abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi. Ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi oqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawuncedo, kwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba nyefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyiregistered voter thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukubana hambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobuka polling station uyevota. Ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le-polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula muntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba kobulawayo ekhona ama-double candidates, lizakuthatha njani?
Hayi, leyo ama-double candidates iphume sobala umongameli ube lethuba uku-introduce ama-official candidates awe-CCC ikakhulu ke endaweni kayasephumula. Umongameli uchasise sobala ukubana usichelesile Mahlangu nguye ke i-candidate yakhe emelayo ingu-member of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela i-CCC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eTshabalala lePhelandaba umongameli uchasise sobala ukubana uGift Ostalos Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso ye-CCC, labanye ke abanjengabo Precious Banda eCountry Park, labo Eric Gono eLobhengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo Sarenda ke ebulawayo Central, labo Nicola Wasen ebulawayo South, labo Minenhle ebulawayo North. Bonke laba bengabantu ke abamela i-CCC, labo Manduna Enketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kwe-CCC. Umongameli njalo introduce official ama-candidate wethu ay-CCC emakhansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngu-senator, former senator wakobulawayo osengu-councillor uDavid Coulthard. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki yakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende. Iklinik le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka-2013 njalo ayikaphelisisi, kodwa ivulwe ngummeli webuleli mayidale lephalamende olilunga lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ngeviki ephelileyo. yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe yiZANU PF esigabeni. Oncintisa kukhetho luka kansila kuward 14 emele ibandla le-CCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe yiZANU PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami sehlukane kakhulu. Into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGojombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwani. Sengikwenzile, ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Sine clinic eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngiloMika lo Philip Mabena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshiyo saqala singamadoda angu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele, abantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi iZANU isifuna ukukhampena ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuhole yasala eMafeha ifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge yeMafeha laphana likhona ngamva kweMafeha le-CMZ yangapha eMalalumela beyifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le-preschool eseChaguta engekho. Kula bantu beGojombo abangelamanzi totally ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGojombo bavuka ngo-1 I'm sure abalali uma beza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGojombo uyechapha isibani ngapha. Kule mizini yakomkhenya ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga. I'm sure ngasifika ngakhe lokhu uMP ethu uzalikhepha engayenzi lutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu. Ubaba uMP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu leGwembuthi. Sasisekomunye umngcobo avuke ebuyekuseni wathi uzahamba sitenxa sesifanele semjengisi wachiye ngahambanga la. Kathezwa buyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yeMalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkomo. Kuyadanisa mpela Nkomo ngokweklinika kukhulumeki. Kuyadanisa kuyayangisa kuyethusa ukuthi ubaba uphuthi uMP ucabangeni ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa ngisho kwakungoMay ethi uzabuya next week labantu baqhathile ubaba uMP bezoqedisa iklinika angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine sebuye ethi uyavula ikliniki mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu, bavuke ekuseni bengabantu bathi bathengele ukudla, abantu babuyele sebemangele, bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina, kuthe nxa isivulwa. Yangani iziningi izinto ezenziwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babe bethwele imiganu bengabantu abazabuya. Kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 14 esigabeni seMalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele iZANU PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esemthumele yona kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalele ePhalamende njalo ngoweZANU PF umnumzana Dingimuzi Phuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezivangela ukukhwela kwentengo.
iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule police abelilinde amaphepha ukuvota eJambezi duze leVictoria Falls ladakwa laze lalala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani ma-studio 7. Sibonga lapho inyoni zezimnandi. Sigqugquzele lathi simemezele indawo ezindawo. Mina ngingahlalela elubani. Malupano mahle. Ekanjana laphana konke St. Paul, Gomoza, Sibombo, Lupaswana. Konke Ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kubo wange Victoria Falls konke laphana Jambezi sibuye lapha sithi Gwanda Majawundeni sithi Blawe Town Village votani konke labantwana kungabi lokwesaba akula mpi uthiwa impi yavuka akula mpi evukayo lingabotshelwa ndivadala asabeni ngobuneshi evotana asabeni sevotana ndingethuselwa ndiququzelela abanye hambani evota batala okuhle okutshintshayo kade sihawula kambe kunini sihawula singakwazi ukuthala abantu abethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa lamhla bamboni sibonge laphana singabi mude kakhulu siyabonga sengathi odele ngahambi ye phezulu ngibonga laphana igama lami umuzi khona Nkomo khuma lapho elupane
salibonani ku-Studio 7. Ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya ku-ZANPF eyikhulumela i-ZANPF bese mphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma ngizwe kusiba buhlungu esiswini ethi izani yenza kuhle abantu begcwele emazweni amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakula msebenzi okwenzakalayo sibonia be-ZANPF belokhu besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo kodwa abanye belamba hayi le iphatha
Ni kubona kwami ngibona ngathi konke lokho kwesi eMpumalanga noma abantu bangavota kahle akulathi into lizoba khona emathebeleni noma lokusalayo emasayidi nemathebeleni akulathi into lizoba khona because abantu laba badonsela ingubo esayidini lapho so bayasisebenzisa kakhulu imingaki eminyaka besehle ukurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmith kusmith ngathiya ngamabhilidi le migwaqo leyo ukwesihamba ehlathini ZANPF MDC kuyafana navela akulathi into lizoba khona abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina kodwa okusalayo thina esibavotela asiwini lutho.
Linjani emsakazini ye-Studio 7 olibingelelayo ngokosi umfana ophuma endaweni yasenkaya kodlanini. Yebo, bengithi ngibe ngikhulume nojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni le-MDC esiya kuzana uthi ubone okuhle abakwenzileyo okwenziwe okuhle akubonile yikuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingenamuntu njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi namuntu uthiya abantu eganyeni phezu kokuthi yena nguyakadebhizi simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition namuhla nguyogijime buyela uthini ngabantwana babantu abathi ezihlahleni uthini manje kathesi nxa kunje abantu kathesi abantu bamenza izanga mbona lo mfazi wakhe umbalekele wamthiya lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekele angamthengi sengamthengisa futhi le mina
salibonani ku-Studio 7 olimbulisayo-ke lapha ngumdala uKhumalo ngilani egoli bakwethu ngilokhu ngikulolu daba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora laba bantu badlala idrama badlala ufeja ngabantu angeke bayikhiphe iZANPF ngoba emini bangama-opposition ntambama bayiZANPF sesi umonzola sewudlalile wakho umdlalo eyakhe idraft sokubonakele sokuseleke yena uchamisa manje ukuthi manje enze eyakhe idraft ke manje last time wakhuluma ngokuthi iZANPF imsotsile this time usahlela nje maplani akho ukuthi uzabuthi izani PF yenze njani. Uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo, kanti ke abantu abavuleka amehlo kebebheke kube umqondisi moyo yibo abantu abazaba nomhlahlandlela wabo. Laba abantu nje umshona ukuthi akhiphe omunye umshona it's impossible. Laba abantu zimvila zantabanye, ake sivulekeni amehlo. Laba abantu angeke bekhiphane embusweni ngoba emini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana. So umthwakazi nje akuvuleka amehlo, akukuvuleka amehlo ngalaba abantu labo. Umonzora uthatha umbuso iMDC ikumakhuphi now seyidilize yonke manje. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani umthwakazi, umthwakazi omhle. Ngilibingelela ngeke ngizithokoze igama ngokuphungulibingelela ukukhulu ukuthokoza, kodwa ukuthokoza kwami kuhlangana lokudumala futhi ukudumala mbona abantu bakithi bembethe impahla zezanu bonke. Kanti abantu bakithi uhamba njani kanti ngesikhathi esinje abantu sebejikile lonke abantu bakithi sobantu sebeyizanu sokutheni kanti selikhohliwe lapho elivela khona yini bantu bakithi? Mina-ke le ngidumazile kakhulu, angifuni lokuzitha igama kodwa ngidumele kakhulu mbona abantu bakithi begqoke impahla zezanu indawo yonke. Futhi wani makwenze
the Studio 7 ngiyabingelela kubalaleli labasakazi. Thanda ukuphikisana lo Angiston lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be-Triple C e-White City. Uthi yena ubala into eziningi ukuthi abantu ade belaphana bona bonke abazovota this and this, kodwa kuthe kugcwele kuthe phama enkayi amalunga ezanu PF ama-supporters ezanu PF azange ake avuye phambilini athi bonke ade bebuthene laphana kasoze bavote nanjani. Kuwesi-ke ngifuna ukukutshela kucace, uyabona bonke abantu ababuthana emaralini ezanu PF bahamba besiyalanda ukudla, hayi ukuthi ngama-supporters kezanu PF labantu. Labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla kuphela. So kufanele uqhathanise khona lapho. Yebo ye bonke adibela phani White City asibo bonke adibezavota, ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yezanu PF akubona bonke abazovota njalo. Abantu abaningi abayakho zanu PF bahambele ukuya kudla kuphela, yinto ofanele uyazi leyo Angiston. Lokho okhulumayo njengamanga ususitwena ubungumqoqi amarali wapi, uqoqela bani, uqoqela izanu PF, awubali lapha izanu PF yadliwa MDC kaMorgan Tsvangirai, bala lama results kwathi kwagcina kubunjwa uhulumeni obambana. Awubali uyajampa, ubali lokho ongasikho. Ngicela ukukutshela kusukisela namhlanje Angiston Sibanda, uyakwazi mathupha ukuthi izanu PF ayikazi yawawina ama-election eZimbabwe. Ulamanga ayikazi yawawina ama-election aseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu basakazi okukhulumayo ngozinja ziyamkhokhona.
Alawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili $200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazise njalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Sigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa ukukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla le-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba, ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneli njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.